Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko kunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohato uthe ibandla leZANU-PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi zeBulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohato uthi abasoze bagenqula uhulumende okhethe uZulu.
If you lose, you've lost. ZANU-PF is not the one that has won the power.
Wenziweyo udliwe, onqobileyo unqobile. IZANU-PF ayisiwe lamandla, abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma, singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU-PF ayibuswa libutho, njalo ayisilo butho, ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asokutho lathathwa umbuso, waba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba, ngabe kwakulibutho, wayeza kodwa. Kodwa uzihlalele kuhle nemanzi emzini wakhe, azange wahlukuluzwa.
UMohato uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, ilolu hlangothi oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani, njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngawuthi iZANU-PF izaqilizezela kukhetho. Ukhetho luqhutshwa yiZEC ezimele yodwa, akula muntu weZANU-PF kuZEC. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohato uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way.
Bakithi, sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga sixabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohato uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe, kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luza qhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
Njengomsekeli kamongameli, ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe, ngisiyabatshela ngombuso wethu lalokhu esikumelayo. Bathi kwakathe sisenza kuhle, kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza nempumelo. Singehluleka ukwenza lokho, umhlaba uzazijikela. Unxeba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa, bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa uMnumzana Abednego Ncube, lo kaZembe kaZembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye nezakhamizi zeBulamba. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eBulamba, ngingu-Albert Ncube.